Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izindaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 12 Mabasa 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkundla yendizamtshina yeRobert Gabriel Airport ike yacitha amandla kagesi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zendaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma makona kubi ngohulumende. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathisa imuli yako-Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele-South Africa elokitshini le-Diepsloot ngemali.
Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka la enzeni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo lube labantu abalutshwana.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshu yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana rejista ukuvota ukubana sikwenze lokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkundla yendizamtshina eRobert Gabriel Airport ike yacitha amandla kagesi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Amaphephandaba lemisakazo kahulumende kusukela ngeviki edluleyo abesethula indaba ezicothoza uChingono ngoba ethule amazwi akhe emhlanganweni wezamalungelo kaZulu eSwitzerland esithi uhulumende weZimbabwe ulenkohlakalo njalo uyehluleka ukunakekela uZulu ezibhedlela ezingasela mitshina yokwelapha imvukuzane. UChingono wengezelela wathi omama abakhulelweyo bathwele nzima ngokusilela kwendingeko zezibhedlela. Lokhu kucunule abebandla leZANU-PF abamsukele ngelokuthi ugcona ilizwe ngalokho umthetho ozabopha abahlambaza ilizwe ophakathi kokubunjwa wePatriotic Bill sokumele wethulwe ngesiphangiphangi. UChingono ubefika eHarare izolo ntambama kuze kucitshwe amandla kagesi. Kodwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi akula okubi okumehleleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona utshele iStudio 7 ukuthi amagetsi e-airport acitshwe ngumbane kodwa okwemizuzu emilutshwana kakhulu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathise imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Diepsloot ngemali. Umuyi othiye unkosikazi wakhe labantwana abane ubikwa ezabekwa kobulawayo ngomgqibelo. Imuli yakhe ilokhu idinga uncedo lwemali ukuze yenelise ukuhambisa isidumbu sakhe lokuthi ayengcwatshwa. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kube le-delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathe ongu-chairperson we-district eJohannesburg. Sifike sakhulumisana lemuli labangane lezihlobo lathi saba nokuncane esiphathisa ngakho lanxa isimo sizima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwanamhlanje, kodwa kuyikuthi lokho kusiba le mizamo yokuthi kuqhutheke kusenziwa engathi i-fundraising kumbe ukudinga imali ukuze kuyingezelelwe ngokomsebenzi. Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule osuka la enzeni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani. So siyabonga abafowethu abaseGoli ngegestile abayenzileyo yokuthi belule isandla bancedise. Lokho kusaqhubeka kusadinga dinga sikhuthaza njalo ukuba labanye abafowethu abakhona egoli lanqabe ngasomalunga ebandla lethu bancedise ngoba silahlekile sonke njengabantwana bezimbabwe aso into yephathi aso into kabani into yethu sonke njengabantwana bezimbabwe isihlule esenzakeleyo siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le kuncediswe umufi abuye ekhaya
manje lusakhona yini olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakonyati
njoba sengishilo msakazi ukuba ingcebethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise lathi kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile kwehlele thina sodwa so into yemuli yakonyati kuphela ngokwethu sonke njengabantwana bezimbabwe abafowethu abaphuma besiye egoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njengenyamazana ungabukela amavidiyo lamampikitha okufa kwamfowethu unyathi kubuhlungu kakhulu ukuba bakithi abantwana bephuma elizweni labo besiyaphathwa ngaleyani ndlela kwelinye ilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa bebandla leleli khona lezanu p f ukufa kukanyathi kusezandleni zezanu p f izandla zezanu p f zilegazi likanyathi labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngaziqeda abantwana bezimbabwe abafele khona apha elizweni labanye abafele phandle ngenxa yokuhlukeka kwelizwe kombuso wezanu p f kodwa lokhu esizama ukuludinga njengoba ngisitsho njalo sesilungiselele ukuba mhla womsebenzi sesizoyimolithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo onalozayo siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South lokhu sikudaba lunye sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba eyayisazana lomuyi
umumo ukabili ama South African azondile kakhulu sike sabona izolo omunye wenkokheli yentsha ye ANC kona ngale Edith Slute esithi yena abasafuni muntu ongumzimbabweni bekugoqela abalamaphepha labangalemaphepha ngoba bathi bona abalamaphepha yibo abaletha laba abangelamaphepha befike babondle ezindlini zabo kukanti futhi bathi bona amazimbabweni abulala abantu agcwele indawo edithluti kungakho abasafuni la kuwabona abasafuni ukuthi amazimbabweni ancedise even lesikutholeni ingxazululo yenkinga ezikhona khona lapho edithluti kukanti amazimbabweni wona amaningi ethukile kakhulu ngoba awasazi ukuthi aphephele ngapi ngoba ekhaya into yabasusayo isasekhona ayikapheli kukanti lapha bayesaba futhi njalo ukubulawa lamapolisa sobone esethululelwe kungakho abanye sebesesaba khona ukuthi bangatshiswa ngumphakathi kumbe babotshwe ngamapolisa babuyiselwe ekhaya
manje ngokubona kwakho ubona kuphela njani lokho kuzaphela yini kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo
ukuthi lento izaphela njani yinto esingeke siyitsho ngalesi sikhathi kodwa siphilela ethembeni lokuthi uhulumende uzokwanelisa ukuthi avikele impilo zabantu kugoqela labo kuza ukuze lento ingamemetheki iye kwezinye izindawo njalo lamacala la adalwayo abantu abathi bakhala ngawo abe South Africa sikhulekela ukuthi abawadalayo babotshwe kungelani lokuthi ngabe eZimbabwe kumbe ngabase South Africa ngoba umemetheka kwamacala lokhu yikho sokusenza ukuthi lamaZimbabwe angenzanga lutho agcine esebhixwa ngodaka kukanti futhi esikunye sikukhulekelayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe izobaphatha intambo bakahulumende kabatshele abantu ukuthi amacala kawadalwa ngumuntu ngomhlobo othile kumbe ngokuthi uzalwa elizwe elithile isigebenga sizahlala siyisigebenga kungakho lokhu ukuthi kube sokuthiwa amazimbabwe yiwo abulala abantu bona kungela muntu osebotshiwe kuthiwa lo nguye obuleleyo yikho kusuka kukhuphule inzondo ebantwini okunye njalo okungeza ukuthi udlamelo luphele yikuthi uhulumende angakhulumi kuphela ngenhlanganiso ezinjengabo Operation Dula kodwa kube khona abonakala ekwenza abavinje ekuhambeni bekhuluma izinto ezingayisizo ngomphakathi wokuza abayeke futhi ukuhamba benkokotela abantu bebabuza ama passport ngoba lento evigilantism yiyo edale inkinga ezinjengalezi izondo ebantwini bokuza ikhubeka ikhuphuka ngenxa yenkulumo ezimbi eziqondise ebantwini bokuza zisukela kuma politician anjengawe Patriotic Alliance lawe Action SA kunye lenhlanganiso ezinjenge Operation Dudula esezithole umsebenzi wokuzilibazisa ngokuhamba bekhuluma izondo ngabantu bokuza kwele South Africa.
Yena uhulumende weZimbabwe ikhona yini indima angayidlala kudaba lolu?
Uhulumende weZimbabwe nguye yedwa ongayenzi ukuthi lento engalapheli. Akayenzi kuphela ukuthi azwelane South. Kufanele ukuthi uhulumende azinuke amakhwapha azibuze ukuthi abantu abale 42 years bezibusa kungani bephaphatheke bagcwala umhlaba wonke lapho abafika khona basetshenziswe baholiswe izimali ezibathuwe langamacala babe yinhlamba emphakathini.
Umnumzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla lePatriotic Front. Kulabantu abalutshwana kakhulu abahambe kuyabhalisela ukuvota phansi kohlelo lwekhomishini yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC oluqale izolo elizweni jikelele. Esikhulume labo koBulawayo bathi bekungelandwendwe kwezinye indawo ezilitshumi lambili ezifakwe ukuthi abantu babhalisele khona koBulawayo. Ngakwelinye icele oluka Registrar General lalo luphakathi kokubhalisa abadinga izithupha lencwadi zokuzalwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso uqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. KoBulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli seZEC koBulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuzakuba lo mkhankaso wesibili.
I-BVR u-Phase 1 yenziwa ngoFebruary. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa u-Phase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uZulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu sinikana intshukutshu yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi iZEC sifakile amasentana la asilandileyo endaweni zethu ngokuhlala kwethu kwizigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthi hambe siya register ukuvota.
Umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula aweZEC laba kuRegistrar General abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota.
Kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanzi yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatha zikahulumende ziyabambana. Ugatsha lweHome Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisela lisukuthi babe lezithupha njalo ngakusenza kube le synchronization of the department ye Home Affairs leZEC ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota.
Inkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile.
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhalisa. Sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo.
Laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo namhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abeZEC abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi. Abantu abavunyelweyo ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18. Kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe. Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi, okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi yincwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
umsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what Siphuma, a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafuna ukubukisa embukisweni weInternational Trade Fair ozenziwa ekupheleni kwayona le inyanga baningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi wakwele Dubai umnumzana Shaji Al-Malk olemali eningi okumangalisayo ibhiliyoneya ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla lapho azakhangela ukuthi engasungula amabhizimusi bani eHarare laseVictoria Falls. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona, sawubona Chris Gandhi, sawubona Chris Gandhi. Hawu khuluma noChwane Lengwenya. Ngikhuluma nginani eGoli eMsawawa, uNdonga seyaduma. Hawu nami ngithi ngiphose lami ebantwini bakwaMthokazi. Bantu bakwaMthokazi anifundi ukubambana, anifundi ukuzethemba. Ayikho enye into ezobuya ezulwini iqathake izoyenzakala kunina ningabambananga. Asihlanganeni maqhawe sizwane. Lokuthi ngilokhu ngidumisa into zawo makhelwane angeke kunisindawo. Thina fanele sizenze into yethu singabantu basesintwini. Empilweni kufana uma udumisa umakhelwane ufana nomuntu othatha izezandlebe athi libambe induku ekhaya. Kuyazivila kwenziwa lokho. Mina ngithatha abafana basentshonalanga nibayenza izinkokheli zakithi. Nikwazi ukuthi le nto niyenza iyazivila, iyazivila impela. Indawo yakithi kufanele iphathwe abafana bakithi namadodakazi akithi. Ngendabeni ukuthi niyothatha abantu le ekudendeni abangakhuluma ulimi ningalwazi, yikho nibona izinto zenu sezimagimigonqo ziphansi phezulu zigirimakara. Yibo labantu abamosha lezo ngendawo ezaziphuma amanzi asaphuma imanzi, ezazigobhoza amanzi asisagobhoza ezomile. Ninxa yokuthi nikulethe okungabantu okukhuluma amalanguage angahambisani nawo akithi. Bantu bakithi asizethimbeni uNkulunkulu nathi asithanda. Mqondisi qina, qina ube khawe, khawe le ungazwa ngalaba abazokubiza zela bosisi uthi uyowenzani lina kujahana namakhundwane right ulwela abantu bakini. Ngiyabonga Chris Gandhi, awuthi ngingabe mude kakhulu baya danki.
Studio 7 sanibonani, nivuka njani nabalalethi? Ngisacela laphana kuleyana indoda ehlala ikhuluma lapho Studio 7 ukuthi uthi yena umqondisi kufanele ukuthi ayongena abambane lo Chamisa. Bengicela leyana indoda ithi yona uChamisa akabuye ezoba phansi kukamqondisi. UChamisa yena athi asilethele amasupporter, amasupporter azovusa iqembu leMRP libe likhulu. Angathi yena umqondisi afanele ayovusa iqembu likaChamisa, umqondisi yenene lakhe iqembu. UChamisa yena why engathi yena akabuye ezoba phansi kukamqondisi amnikeze abantu, uChamisa abantu bakhe bonke bayovotela iMRP, why engasho kanjalo? Yazi abanye abantu ayi angazi. Ndoda hayi bese siyakucela ndoda makuyukuthi igabha lakho alivaleki, hayi angazi ungalivalelwa mbani. Ubovala igabha ndoda mawungakwazi ukuthi ungathini akazabo.
Salibonani ku Studio 7 olibingelelayo ngumathuthu ekhaya ngisePlumtree. Ngiyezwa abalaleli bayakhuluma lapha ngendaba leZimbabwe, abanye bathi kungani abantu basesishoneni besihlala eMandebeleni. Engicabanga ngiyami ingqondo lokuthana akusonto engasisiza ngalutho, ngenxa yokuthi lathi sinje masingazibuza ukuthi kungani sikwamanye amazwe aphandle kweZimbabwe, i-answer sizoyithola thina ukuthi kungani singaphandle. Njalo uzokuthola ukuthi kungani abantu basesishoneni nabo bekhona eMandebeleni. So ngibe sengithi khona umbono wami lapho ukuthi uma ungumuntu ofuna intuthuko, ofuna ukutshintsha, ofuna ukuthi ikusasa labantu bakho libe lihle, kufanele uvote ungaxeki, uvote ngokuthi uvotela iqembu eliza kukhulula phambili, iqembu eliza kukhulula abantu bakho. Nothi ungavota ngokuthi uvotela umshona kumbe umndebele, kuzoba kungela nkululeko lapho, ngoba akulanto ezabe iyisolution yenza. sakhele so bengizolo ukuthi kufanele ukuthi sinje singabantu kumbe singama African sibe kwazi ukuthi iAfrica ivuswa yithi uma umbonile umshona esondela duze lawo lokumdebele esondela duze lawo kufanele likwazi ukuthi lishaye imbono ezayenza ikusasa lelizwe lokusasa labantwana but ingathi ubona umshona kumbe ubona umdebele kusuzithi lo kakhuluma ilanguage yami ngumshona kumbe lo kakhuluma ilanguage yami ngumdebele awuyakhi lutho ufana lomuntu omindawonye so ebengincusa kakhulu ebantwini bakithi ukuthi kabakulahle lokho ukuze ilizwe lihambe ilizwe lethu liphumelele akumnandi lokho esikwenziwa kwamanye amazwe sibonakala nje abantu abanelangqondo sibulawa okufanele ukuthi thina sizisukumele sivuseni ilizwe lethu siyekelani ukubhekana ngamehlo ukuthi kulomshona kulomndebele lokho angeke kusisize ngalutho ngesituation esibhekane layo eyokuvusa ilizwe laseZimbabwe ilizwe laseZimbabwe lidinga ukuthi umshona lomndebele ngumvenda ngumthangana ngumnambi yini kubambisane kukwazi ukuthi ilizwe lethu liyanga njalo sivote sibe kwazi ukuthi ayivoti lethu lona litho njalo impila inhlala kahle kuyini
ngiyalibingelela lonke bantu bakaNkulunkulu okukhuluma ngoBarnabas ephuma lapha empandeni ePlumtree kweZimbabwe bakithi kuyadabukisa kakhulu ukuthi impilo zabantu sezenziwa nje kwaba yinto nje enganakiwe kuyadanisa kakhulu ukuthi ubuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu uvela kulepilizwe umuntu kasahlonitshwe ubuntu bomuntu kamusahlanti basahlonitshwe ngikhuluma kakhulu ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngizwa ubuhlungu kakhulu ngomndewethu umfowethu kungakhathalekile ukuthi nyamazi kodwa ngitshola ukuthi ngoba idabuka eZimbabwe ngizwa kakhulu ubuhlungu ngokubulawa kwakhe umuntu abulawe achiswe into esesaba ngaka ingazanga yavela sayizwa ukuthi umuntu uyachiswa abantu bembhekile bemkhangela umuntu egonyuluka esiza ubuhlungu echiswa ngomunye umuntu angabufuniyo lobo buhlungu uyazi inkuthazo yami lapha bakithi ukuthi ngihlala ngijonge ukuthi mina ikhuba lenye indoda linandini ikhuba lenye indoda uyathi usebenza uthole sokungena lokunye umuntu sefuna ikhuba lakhe ngendlela futhi eziphansi ayizizalo zase South Africa zifune ikhuba lalo lavo ngendlela ephansi kakhulu ya indlela yokubulala izobuhlungu kakhulu ebantwini bakithi beZimbabwe ukuthi kambe lesi senzo nxa sisenziwa emuntwini wakithi thina sithini yebo ngeke sikhulume ngoba vele sicelisile kodwa ke okukhona ukuthi impilo yomuntu iqakathekile phambi kobuso bukaNkulunkulu ifu umuntu ezabulawa agongodwe ebukelwe ngabanye abantu esifa ingani yona inyamaza nxa ungabuyichisa ayenzwa ngaleyo ndlela ngilethe ukudana kwami emdeneni walaba bantu lonkosikazi wakhe umunye unyathi umfowethu osishiye ngendlela ebuhlungu futhi engasoze yafa yazwisiseka even one day bese ngisithi ke mina mhlawumbe ebantwini bakithi ngicabanga ukuthi leli lithuba kumele sisebenzise ukuthi mhlawumbe siye ekhaya njalo siyokubhalisa ukuvota ngoba ngaphandle kokuthi sivote sikhulume sikufunayo lesingakufuniyo sikubeke laphayana ngicabanga ukuthi sizakuqhubeka silobe sidubeka njalo nje abantu beSouth Africa ngezomzabalazo bancede kakhulu abantu beZimbabwe kodwa ke namhla bajike bayenza abantu beZimbabwe baba yizinto ngakho ke ngithi mina maZimbabwe lamahle ngicabanga ukuthi leli lithuba lisikhathi sokuthi asibuyele emakhaya kungangcono ukuthi uyofela kini kulokuthi ufele lapha ngabe indlela umfowethu aphe ngayo ebuhlungu engeke yafa yasapotwa ngumuntu ophilayo kodwa mhlawumbe isapotwa yibo beSouth Africa kubuhlungu lokho bakithi kubuhlungu kakhulu bakhe kubuhlungu kakhulu kubuhlungu emndenini kubuhlungu elizweni ngakho ke siyacela ukuthi ke bantu bakithi kungangcono sizibuyele emakhaya siyohlala phansi njengalokhu kulungiselwa ukuvotwa siyabhalisa silungise ukuvota lathi ukuze mhlawumbe uNkulunkulu angangenela nathi sike ngenila ngasithola ukuhlala phansi sinethezeke akulunga ngokwenziwa ngamaSouth African impilo yomuntu iqakatheke kakhulu ngesilungu sithi thina every human life is sacred okwenzakaleyo I 100% condemn that despite ukuthi South Africa ayisafuni abantu baZimbabwe asiyo ndlela ebingamela iyenze ithathe umthetho nje ufake ezandleni zamaSouth Africans bagongode umuntu ngale ndlela ngiyabonga balaleli
njani nonke wasakaza baka Studio 7 efuna ngapha nasemelika sibonga umsebenzi omuhle esiphathela wona kungami inkosi ngiyalibusisa liwuqhube ngendlela eliqhuba ngayo ngiyabingelele khona ngale osamncedisi sadika ngiye khona ngale ngasebridgini besimukhwe umfowethu umadoda ngithi uvuka njani khona ngapho ndoda uqhine ukhokhobe sakamama jike sesengijoseph angithi u-abraham ngijike ngisantumbana umfundisi wami ngibuye ngapha ana umama ozala mina unalo philani khokhobe ngivike i-COVID-19
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu lamakhulu amasosha akwele Russia abonakale elubhekise kunyakatho yakwele Ukraine, lapho ukukhangelelwe ukuba lempi embi kakhulu. Amabutho akwele Russia asuka emadolobheni ambalwa lapho acatshangelwa ukuthi abaleka amasosha akwele Ukraine ababalwisa ababengakucabangeli. Sixoxe lolandela izembusazwe weMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Baba kanje mbona ngathi mina ayikapheli ngoba mbona ngathi lapha okungathi kwehlule engubonayo ukuthi iRussia ithathe ilizwe leliyana kumbe yenze amabutho awe Ukraine asarende ukuthi sebehluke. Bona ngathi lokho kubehlule ngoba kungathi strategy zabo babengathi bazagombolozela indawo enkulu bese bezama ukutshaya-ke bese bezama ukuthatha khonapho. Bona ngathi kubehlule lokho ngathi bayangqenqa okunjengokuthi engxenye uthi wena nxa kuseZimbabwe laphana sebefuna ukuthi bayethathe iMtare, bathathe i-East Coast liyana iMtare ngale ngoba sebehlulekile ukuthi bathathe konke ojolojo labo kezi ngaphansi ngabo. So-ke mbona ngathi ayikapheli ukungathi bayangqenqa lokhu, bangathi bafuna ukuthi bahambise amabutho abo nganxanye ku-Eastern Coast ukuze bayezama ukuthi balwe bekhona ngale. Kodwa-ke ngibona ngathi i-Eastern Coast bebeke bayichaya vele iminyaka leyedluleyo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe sekuyukuthi baya-withdrawa laphansi sebenqenqa ukuthi sebephuma, asazi njalo, sizabona khonapho.
Ukukhethwa komkhulu wamabutho u-general omutsha ozakhokhela ibutho leli leRussia kungakutshengisani lokho?
Ya ngibona khonapho kukhethwa kukageneral lomutsha lo ukuthi akhokhele laphana kuyikutshengisa ukuthi no kungathi izinto kazihambanga kuhle laphana. Khona njengoba khonokho engingakucasisa ngaphambili ukuthi babekhumbula ukuthi bona bazangena etsholotsho bahle bayephutshe eMtare kodwa-ke kungathi kwehlule. So-ke lo umaplana ugeneral lo ngiyabona wayeplane yona leyo, ngiyabona nguye lo osesehliswa esikhundleni kufakwa lo omunye lo ongenileyo. Lo omunye ongenileyo nguye yabona wayestrategizele ukutshaya i-Syria. So-ke ke bayamazi undoda ongathi ulobuchuku, ungathi ulobuchuku undoda wakhona. So-ke ke asazi khonapho ukuthi yena uzakwenzani, kodwa kangiboni esenza lutho ngoba utshaya i-Syria lokutshaya i-Ukraine kwizinto ezimbili ezehlukeneyo. I-Ukraine ikhangelwe kakhulu ngamazwe amaningi la abakhangela ukuthi kwenzakalani. So-ke khonapho-ke sizabona ukuthi uzakwenzani. Angeke atshaye njenge-Syria. E-Syria anti umhlaba wonke wawungathi ukhangele eceleni. Bona bezitshayela nje bezihlizela yonke into. Batshaya abantu abantubazana, batshaya izibhedlela, batshaya yonke into kungela muntu okhulumayo. Lapha kukhangelwe sizambona ukuthi uzakwenza.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe weleMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkundla yendizamthina eRobert Gabriel Mugabe Airport ike yacitshwa amandla kagetsi okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe nosuku oluhle.